night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela imsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 19 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamuzi zeinsuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela ukuhlukuluzwa ngabantu abacathangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF.
Usikhanyiso ebengasomuntu ovumavumayo ukusetshenziswa. Usikhanyiso ngumuntu lwane be sima esingathi thina obiza into njengoba ilokhu yikho khona osikhole state state.
Kambe isicoco esaphiwa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu besifanele na?
Hayi, la magqimbathi aphasekhanya ke ukuyazi ukuthi bonke laba abangenayo lo nyaka baphuma bahamba konke ofleftili bahamba laba bonke owawa.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigaba se-Premier Soccer League isifika komlindi uyagcina. Sihlaziya ingalane yemiklomelo silo Ezra Chisas Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamuzi zensuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela ukuhlukuluzwa ngabantu abacathangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kodwa sixoxele esiphathamandla sebandla le People's Democratic Party umnumzana Thembi Nkosi Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya, kunabantu bezano lapha endaweni yami eMathinothi endaweni yensuza kuward 11. Abahamba every sobhuku betshaya insimbi bebiza abantu bonke ukuthi sobhuku kabuye labantu bakhe. Betretenwa ukuthi umuntu wonke ongangeni ongadathi isikhundla kuzano uzaxotshwa kuyona leyo ndawo. Ngoba uward 11 lo uyiphathi kulamaplazi, amawadi asemaplazi, amaplazi. Abazaxotshwa amasabhuku lawo angafuni ukula join izano usebenzele izano bakhithwe ezikhundleni kufakwe abanye abajoin izano abasebenzele izano bazifake bona. So nokudla kubatshela abantu ukuthi kathe silonyaka yindlala nxa ungekho kuzano PF akula nto zayizuza. Ayabuya amarayisi kuzabuya ukudla abantu nxa vele ungajoyinanga izano sozukuzuza. Kulabantu abazabuya futhi abahamba becheck-a ngomuzi ngomuzi nxa ungekho yaxotshwa kumbunyamalale. So lokhu sokusenza ukuthi kwethusele abantu bahlalele evalweni ngevalence esifuna ukuqaliswa yiZANU PF. Nilamabizo amadoda ayiwa commanda lezo squad lapha twa kulo Lawrence Ngwenya, sorry, twa ngulo Lawrence Ngwenya undoda ongkhona okhomanda iMafia group yangkhona. Omunye nguPatson Nkomo, omunye nguMijanana Kwaimoyo. So yiba bahamba becommanda ama group ona lawo eZANU PF ahamba efethusela abantu kulendawo yensusa.
Manje selike lazisa yini amapolice?
Indaba leyi bahambile izakhamizi ukuyayifaka emapholiseni. Amapholisa thiwa babhalanga lutho baphonga ukuthi sizabuya sizokhangela, but up to kathesa delokhu bemelele ukuthi khona amapholisa kakafiki. Ngoba amapholisa bathi khona into ezenziwa ngupolitics ngaleli zikampeni lathina sizingeni. But abantu bathi hayi, abantu laba basethusela nxa uthiwa kuyaxotshwa amasabhuku ethu siyaxotshwa sonke endaweni sijoyine izano. It's no longer a politics so we go to selana ngoba sikaqcina kusuba lomsindo. Manje amapolice angkhona kafuni ukulalela ukuthi abantu bathini.
Umnumzana Thembi Nkosi Sibindi isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Victoria Falls. Umuyi umnumzana Sikhanyiso Ndlovu obekwe emathuneni eHeroes Acre namhla wayesazakala kakhulu kwezemfundo wasungula izikolo ezithiwa zidekho ilizwe lonke. UNdlovu waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo ngomnyaka ka-2007. Wasuka kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2008 ngemva kokunqotshwa kukhetho lokumela isigaba sePhelandaba Mpophoma. Uthe ephiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe ngolwesine iNational Hero Status, kwaba labanye abasolele inhlonipho besithi uMuyi ubengamelanga athole inhlonipho le. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko yelizwe uMnumzana Max Mkandla ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Ye, hayi, isikhanyiso likhawe nendawo eziningi, umuntu ongathandiyo i-violence nje kuphela nje. Uyawela nje intweni ze-violence, iqiniso phela liyabe limele likhulunywe liyiqiniso, singambambathi. Ubuqhawe liqhawe sibili. Indoda yangenayo empini khona leya esasilayo eZanjiya, hayi liqhawe ngobana ngumuntu lwabe bekhangelelwe njalo wayefaka le mfundo, wabuya lapho waba nesikolo sakhe sona lesi si-distance education. Kazeke bele impact kakhulu kangako kuzapho ukuthi hayi kunje kunje kunje, hayi umuntu waye-reserved esenze emisebenzi ye-development lututhu into ayekhangele yona le nto ekuthiwa i-right to education. Ubuqhawe lobuyana ubonakala ngakho khona lokhu wadlakala ngakho khona lokhu. Then political indlela le iqaliswa lapha i-MDC, he was one of the people ababegijima lapho besiyachisa amahhofisi e-MDC ngayo khona ukuyana lakho lokuyana kuyamdiliza umuntu ebuqhaweni bakhe. Kudingakala abantu bebe-clear, bebekwazi abantu nxa bephile ukuthi kusasa into zena lezi abazenzele ububi ebantwini, abantu bayazikhumbula, abantu yophela kabakhohlwa. Kodwa anyway, siyabonga khona lokhu ukuthi khona hhayi uphiwe lobo buqhawe bokuya khona ngale National Stadium benze emihle layo ekadeni. Baphumile odabengwa lapha nabanye, yena usalile lapha ne-respecta isignature kankomo. Yinto nje kade ihlalile laphana, not ukuthi behlalele ukuthi khona hhayi izane ilungile khonokho ekwenzayo. Khonokho nje uphela ukuthi uhlalile laphana wazama ukuthi khona kubunjaniswa abantu bebe into eyinye lanxa phakathi kwendluleyo kungelanto enhle eyenzakalayo. Ngiqhawe ngakhona lokhu ngoba umuntu ongafuna i-violence uyabe preach into ethiwa yi-peace, umuntu esimdinga umile usikhanyiso kazengethanda ukwenza ubudlwangudlwangu sokukhampiyonwa lapha ngo-2013 ukuthi umbani uyakuba ngu-vice president laphana. He's one of the senior people. Azengexokozeli ukuthi la ufuna ukuyakuma laphana ukuthi bengu-vice president. Uzihlalele phansi wathi nami mina ngizabhekha ubani. Ngikuqhawe bona lobuyana umuntu ozimephisayo ongalabudlwangudlwangu. Ubuyibuhle khona lokana konke lekani umuntu esizibukayo. Literally usikanyiso ngumuntu lwana bethuma kakhulu njalo umuntu ebekhangele kakhulu. Usiponywa izipa kusenziwa yonke into le.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kwayenza ubana uMongameli Mgabe engamkhethi ukuthi abe umsekeli wakhe yena elobuqhawe obusegcekeni njengokutsho kwakho?
Usikhanyiso ebengaso muntu ovumavumayo ukusetshenziswa. Usikhanyiso ngumuntu lwana bethima esingathi thina obiza into njengoba ilokhu eyikho khona osikhole state state. Ngakho-ke kukhona lapha babesehlulana khona kwabonakala mhlophe ukuthi khona bangachiya uSimon Ukhaya befake usikhanyiso kuyadingakala into eziningi-ningi. Kube kanti usikhanyiso wayemela iqiniso njalo kazengengene kuzanu wakhohlwa ngabantu bakibo, wayemela i-ishu yemathebeleni. So ngezinye izinto zona lezana ezenza ukuthi khona echiwe ngaphandle kuyekhethwa umuntu njengompoko ongela le history ukuthi wazakala ukuthi wavelela ngapovelela. It's only known by izanu.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 AM laku-shortwave 4930-5940 laku-15455 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sendilijiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Magodo Ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyowoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho isandu kwethula umbiko uchazisa ukuthi kulamanye amalunga enu alokho ehlukuluzwa. Ubona ngani kuhlukuluzwa nje mahlayana kumbe amapolisa alandela umthetho?
Ukuhlukuluzwa mahlayana nje ukuthi ungabona ithuba lokuthi uhlukuluzwe amalunga ewozi yalithatha yeqele phezulu. Singananzela ukuthi mhla ka 14 amapolisa asuka ayentumbane afika kwelinye ilunga lethu. Amethisa umlando ukuthi utshontshile. Yena wathi hayi kantshontshanga, kwangamaplan close ayivela e-central. Wasethina njengomuntu ongelacala kahambe la ayebona ukuthi kuthiwa watshontsha ngapha ngoba wasabamde wathi hayi sabe e-police station sizakuchasela yonke into. Uthe efika khona ngale batshintsha i-statement bathi hayi besenzela ukuthi uphume endlini ngoba sibe sikwasingawutshela ukuthi sibophele kwe-woza uzaqasa ukuthi abangani bakho liye baningi. Babemethisa umlando ka-2009. Ilunga lethu elinye futhi empophoma lalandwa endlini lathathwa ngesemsizathu i-warrant. Nxa icala ufuna umuntu akuye ecourt awumniki i-warrant of arrest khani nengenhlangano zezikhangela ukuthi ithuba lokuhlukuluza amalunga ewoza.
Bengabe besenza njalo ngoba lingabesifazane?
Siyahlukuluza kakhulu ngoba singabesifazane njalo okunye lokuthi sikhonokho singavuthana sinqume ukuthi senza olusiyalenza. Lele ngathi khona ngakhangela nje ukuthi nxa ungowesifazane eZimbabwe uphangelwa phansi amalungelo akho ephula whether kusendlini kumbe kungaphi ayephula wethu ungafuna ukuthi khona ulwele ilungelo lakho ubonakale uzimela. So njani ngeke bese siyahlukuluzwa isikhathi esiningi? Sihlukuluzwa nqothi ngomama abazimelayo abazenze abalwela amalungelo abo.
Selayenza imikhankaso eminingi, lingathi lina kuyaletha yini umahluko empilweni zabo mama ezindlini?
Thina njengabomama siyadala umehluko kakhulu omuhle kabezindlini zethu lakithi empilweni zethu ngoba asithi umntanami seqotshiwe esikolo. Ngiyabe ngikwazi ukuthi isekelo sombuso lesithona kungumlando wahulumende ukuthi khona umntana nami athole imfundo. Nxa ngiyilunga lewoza ngelungelo lami ngilaziyo ngiyaqoqa abanye sihambe esikolo siyekhuluma nomphathi isikolo. Singavele simtshele umphathi isikolo ngokuthi wona ilungelo lami lithi uyabona sokulungile bayakulungisa ngoba bakwazi bakhuluma ngabantu abadlalayo. Njalo babekwathi singakhuluma njengenhlanganiso yewoza akupheleli khonapho. Singabona ngani asisukuthekanga siyadlulisela phambili bese kube education officer kumbe siye kuminister kwi-petition be-demonstration. Siyanikana imibono ukuthi yiliphi ilungelo eselephuliwe sihlele senzani ngalo. Nxa ukuthi kuyadingakala ukuthi sigcine sesidinga amagqwetha siyemthethwandaba siyakwenza. So kuyaphumelela sibili kuyasiphathisa njengomakhosikazi ukuthi sihlangane sibe lo mbono omunye sibe lokwenza kona.
Libone ngani emkhankasweni iyanceda yini abanye abesifazane abangasibo malunga enu?
Abanye abantu la kuZulu weZimbabwe bayabenefita ngenxa ukuthi khona i-society sehlisa ngama-45% abangehleli woza wonke umuntu wabenefita. Singakhangela ukuthi khona even ezikolo nxa wethu mase ngasaxothaka abantwana bewoza umthetholwana wonke abewazi ukuthi kala lungile lokuthi axoshele umntwana ngoba uyabe sesephula isisekelo sombuso welizwe, which means sikhuluma labanye omama ngoba inhlupho zawo siyabe sithi sazibeka obala sadinga ukuthi kube lokulungisa kulolo daba.
Inhlanganiso yakho yakufezayo?
Inhlanganiso nje yasebenza gadala la sibili ngoba indaba yamagates sathatha 6 years lokusebenza ngayo sisenza odayi ini kwaba kucina ukuthi iziphathamandla zeze sakasiza kakhuluma bathi hathi hayi sesizile ukhala wenu sesizayenza lokhu lalokhu bathi athi kuthembi sifuna ubona sokwehle ama-45% lama 65% elikhuluma ngawo sifuna ukubona seyenzekile bathi hayi kuzafezeka lakanye kwafezeka sibili okungangokuthi lakathethi ubudlelwane lothi lesiphathamandla zeze sabuhle kakhulukazi njengakathesi ukuwaba lodubo lakugesi kobulawayo basitelile ukuthi khona kule problem iwa ngesemali power lama fault angu-2 unlike uqaqa waphonga uthulazi kungala muntu ohloniphayo ukuthi i-consumer ifila njani iyazini sifathe sisebenze ukudlelwane lokuthi sona siyathola ukuthi udubo labo yiluphi ngoloko zenzisa kumbe udubo olubhekane lelizwe yathi uma kule fault i-fault akula nje singayenza basitele ukuthi hayi sizalungisisa sibekezele lathi sibekezele njengabantu.
Lilo mkhankaso lo okuncedisa abathengisa izitaladini ukuthi bengaxotshwa kuyini okunye futhi elikwenzayo?
Bathi sisesibone kamastendi ayaphuma silokukhulumisana nabo councilor kathi ukuthi wena hayi lapho libeke khona amastendi abantu asebe bethole inzuzo ngoba uma ngikhuluma kunje ezinye istendi ngobulawa zisemakhosi angengisuke mina egodini ngethi ngemakhosi khona ngali hayi which means lona umuntu asatholi i-5 cents yametamatisi and bakhanya bayakuzisa ukuthi hayi into elikhala ngayo siyazibona nokuthi bahloniphe umuntu nje ukuthi lanxa kulokonakala kunokulokunye ongahambi kuhle asikhulumisane nasixoxaneni bengahlukuluza abantu siyabona nje ilizwe lethu loduke kodwa bengathathi ama-frustrations akho njengama-leadership baphosele abantwini endaweni yathi sixoxana ngalo ukuthi khona uthi OGRESEVEN wabhadala ama-exams into esiyalayo le sike sinanzela ama-toll gates afuna imali ebantwini i-toll gate ngowathi unanzela uthi khona angila moda kodwa siyakunanzela ukuthi khona nxa itamatisi ukuthi lisuke lapha kufamu lidlula u-toll gate which means nxa uzolithenga ngapha wena belile imali enkulu zile babengazinanzeleli bona bathi i-toll gate iaffecta abantu imiddle class elezimoto.
Sibongela ukuxoxa lawe imali apha interview yethu ngavaleli sabalale.
Ngiyabonga, ngiyabonga abalaleli enthemba lami zasixhasa ekulwiseni amalungelo liwazikele isisekelo sombuso sikhona. Siyazikela abantu asisebenzisene. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosazana Magodo Ngamahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu usigaba sePremier Soccer League isisiyafika komlindo yagcina ngoba sekusele imidlalo eyisithupha nje kuphela. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezemidlalo uEzra Chisa Sibanda ukuze sizwe ukuthi ubona njani okwenzakalayo njalo kozalwa nkomoni.
Kukhanya ke lonyaka ke linzima. Ngibone kathi sihambela ngoba khona le kuwo triangle ke i-triangle ngenye ke la incintisa laphana ukubana ke ithathe ke lo mdlalo phethe ngukhayindi lo ayikokele ayilenda. Kodwa ke kuzaba nzinyana ke iDynamos la esithi njalo sibone ichake iwawa 5. IDynamos uyayazi ukuthi ngalesi sikhathi kayisadleki. Ungazi uye phela ke umnyaka ungadliwanga. Into eqakathekile siyigame ezadlalwa phakathi kwayo iqembu leDynamos iDimbare le Chickenini eBuffalo Stadium koBulawayo. Yiyo esembona ubana ke izabonisa ukubana uyathatha lesi sicoco mbani. Okwamanje ke asinesithi iDynamos ayisekho la nxa ichiwa ngemiklomelo eminingi. Sithi Chickenini sinqobile. Ziyathiyana sile 5 points kodwa ke iDynamos ungathi ingaphandle. Njalo sikhangele ke lo mfana lo ngu nomeni mapheza hayi uqeqeshaze uhamba labafana abancane ke be platinum la ngeke sithi ke esithi hayi sephumile umncintiswano ngakutsho ngalesi sikhathi ke Chris ikubana ke hayi usese khona indlalo ngoba imnene singakhala imidlalo le ifika ke ingaki 8-7 isese mnene kakhulu imidlalo asikaboni iqembu elizathatha lanxa yona iChickenini iphezulu
phansi. Khona ukubona njani, ubona ngani asekhanya yini amaqembu azachaya phansi?
Hayi la maqembu athapha sekhanya ke ukuyazi ukuthi bonke laba abangenayo lonyaka baphuma bahamba wonke ofleli bahamba laba bonke owawa. Iqembu leya lenda njalo ke linqobile lapho ke lanqoba ke kanzima kuFlemlili. Yabe yalenda ziba mara ubona sebethwala kanzima ukuthi bangabe amaqembu anyabo kuFlemlili kubonakala sokubana ke hayi ibhosi yehlila impela siliqembu ke esilisiya kogoqwanyawo. Ngokulinanzelelwe lonyaka linga iphephela kumele ngomnyaka ozayo utshintshe uxoxe konke labayikhokhelayo abakhulu abahlezi ezikhundleni ke badinga abantu abatsha kusukela kubadlali le nkokheli zangkhona.
UEzra Chisa Sibanda ingcwethi yecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni eLebelitane. Katika savuma ukuthi sehlukane kodwa singakehlukani ngesikhangele besilakho. Izakhamuzi zeinsuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela abathi yikuhlukuluzwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezano PF. Kambe isicoco esaphiwa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu besifanele na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.